Lokhu kulendwendwe kwamanye amagalaji eHarare loba nje uhulumende sevumele abanye ukuba bathengise amafutha ezimota ngedola leMelika. Amafutha la athengwa yilabo abaledola leMelika ukuthi abangelalo badinga amafutha emagalajini athengisa ngama-bond notes. Amafutha epetrol abiza imali esuka
$1.10
kusiya
$1.20
kusilinganiso selitha. Abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthola imali engaka ekuthenga amafutha ezimota. Amanye amagalaji athengisa amafutha ngedola leMelika agoqela elezuba Total leGlobe Petroleum lapho okulokhu kulendwendwe. Egalajini leTotal kumgwaqo kaSamora lo-50th Street omunye othengisa amafutha ubethela ezigubhini engathengiseli abezimota. Kwelinye igalaji elisecileni ledale lephalamende bekulendwendwe ezimangalisayo. Umtshayeli obedinga amafutha ezimota umnumzana Brighton Mudzingwa uthi bathwele nzima.
Zvileka bafio fio kuto hadira because fio munomuka kuto tezvutenera magaraji kuti pairi ndepapi
fuel is twalise nzima uva singaitola njani loba ngapi siitanga 1955 emagaraji ini emkambo omnyama kaitenyeki emkambeni omnyama ufuna imali yakwelemelika nxa ulemali yakwelemelika awusweli ifuel
lokhu kusekelwe ngomunye odinga amafutha ezimota umnumzana Chuma.
Zichaje mbereki Maria Gawanda akwanise kuiwane kubadala kombi.
Ukuthi sitshele abadala ukuthi sibhadalisa $10 akwenzi. Saqala sisithi $6 kodwa abadala kabalayo imali. $10 asingeke sithi ukudula kodwa abantu abalamali.
Abakada imichova abanje ngomnumzana kutsa isithole uthi lawo bathwele amagapa avuzayo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikweli semuva kakhulu ngoba kathe sisananzela ukuthi imichova layo isinlutshwane imichova ethola ifuel. So esikhathini esiningi silakho ukuthi sime simelelele imichova engabuyiyo njalo yisidula emsebenzini sesizwile ngolokhu sixolisa ngokuphuza kuye emsebenzini lakho ntambama nxa sesibuyele ezindlini siyafika ebusuku abantwana sebelele. So ngabe uhulumende uyangenela aqede lolu dubo ngoba khona sibili ukusebenza ngenxa yokuthi loba wona amagetsi sibinxa ihamba senanzela ukuthi lakufunakala ifuel naleyo ukuthi sithele ama-generator ethu layo konke lokhu sokusiphambanisele kakhulu.
Umnumzana Lafios Banda laye uyakhala okumangalisayo.
Sifektha ku-transport ngoba i-transport ama-prices angkhona ukuthi sigade siye emisebenzini kumbe kumabhizinisi ayo sibuya kuyo sithwala nzima ukuthi sithole i-transport etholakalayo. Ama-Zupco yes akhona but they are limited and ama-Zupco they are not time conscious. Some of us imisebenzi yethu i-time conscious siyawumele uhambe ngesikhathi so ukuthi umele u-Zupco ugcine ungasabambi isikhathi sokuthi siye emisebenzini njalo kugcine kukuxotshisa ungani wona awukho serious or professional ngomsebenzi.
Amagalaji athengisa amafutha ngemali engange $19.55 Zimbabwean dollars idizili kuthi ipetrol yenza $18.28 Zimbabwean dollars. Sethulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Fortune Chase umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende obona ngezomlilo kagesi lamafutha. Ngimele studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.